Izakhamizi zithi loba bezilindele izulu ngamehlo abomvu zethukile ngendlela elinengayo kusukela kuviki edlulileyo. Izindlu zokufundela esikolo seDambashoko eKwana North zibhidlizwe ngumoya omkhulu esigabeni lesi okubhidlikele ezinye izindlu zezakhamizi. Umnumzana Abraham Spindi oyisakhamuzi seDambashoko uthi ukusasa abafundi balesi sikolo iluvilibane.
Sokulomonakalo omkhulu kakhulu oyenzakalelayo esingasakwaziyo ukuthi mazivulwe izikolo abantwana kuzakwenzakala njani ngabo. Asisakwazi singabazali, so lokuthi sikhangele ukuthi sizancedakala ngaphi asikwazi. Kwana izulu elikhulu lilomoya omkhulu, kwathathwa yonke into, lezindlu zamatitshala lazo zathathwa, namaklasi athathwa. So khona lapha iDambashoko ikhakhamela ukuthi kuyini okuza kwenzakala ngalesi sikolo.
Ukansila kwathu eKwana North unkosikazi Zolibanzi Mpofu uthi mkhulu umonakalo odalela izulu leli ebelilomoya oyesabekayo.
Isikolo seDambashoko kuthethwe amazenge angu-32 awela kachana, zikuphume ama-asbesta angu-16 awa ahla afa. Ekukhotheji kuphume isihloti sahle saphuma sawela kachana.
Ngaphandle kwesikolo uMampofu uthi minengi imizi edilizwe lizulu leli.
Then eDatata Village kulomuzi kaGirls Nyathi kuphume amazenge awela kachana, kwadilika umduli. Mhlanhla nje kuthe kuphuma amazenge khonapho yena wahle wangena ngaphansi kombheda. Ngugogo Sibilo sekhulile, kuthe sengene ngaphansi kombheda umduli wahle wadilika, wadilikela phezu kwawo umbheda. Mhlanhla nje kodwa kalimalanga, but hayi kube ngumonakalo omkhulu kakhulu. Hayi, roof uhle yadistroyeka, wasala vele kungela lutho. So asibe lo monakalo omkhulu kakhulu.
Usobhuku emasholo moshe mnumzana Lovemond Lovu uthi izilimo ebezilinywe ezivandeni zithathwa ngamanzi kulandela ukugcwala komfula wonkaje.
Ubugcwele ukuthi ubuhambe egangeni lokuzingadi kwabomama kade bekwenzile kule mphidanyana, bethethe amanzi emthonjeni nje, wathi umthonje wathi ungani uyachongolezela amanzi, kuhambile impidi, ihambile konke.
Isiphathamandla seGwanda Rural District Council umnumzana Rangana Isipanda ubikele umsakazo weStudio 7 ukuthi kuba lo monakalo njalo esikolo seShake Primary, lapho izindlu zokufundela ezisele zingelaphahla. Uthi bazancedisana labazali ukuze lezi zikolo zilungiswe zingakavulwa. Kusenjalo zisele zikhala ezimathonsi zakhamizi kulandela ukuwa kwebhasi uGreen Horse ngomvulo emini yamawaza eGwanda South. Libhasi wele emfuleni ngemva kokuchapha ibholorho ebeligcwele amanzi kulandela ukuna kwezulu kuleyo ndawo. Isikhulumeli samapholisi eMatabeleland South u-Assistant Inspector Loveness Mangena ubeke ukuthi kufe umuntu oyedwa wanyamalala usane kulingozi. Izanuse zomumo mkhathi zihle zixwayisa uzulu ukuthi engalingi ukuchapha imfula egcweleyo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.